Soko isika descenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 4 ngoNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngenye indlela enza ukuthi udlakela lezombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela kukhetho oluzayo.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzazane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene.
Kambe amazwi kamnumzana Jonathan Moyo ngomnumzana Sydney Sekeramai engaba ekhomba na ukuthi iqembu le G40 kalisafuni unkosikazi Mgabe abe ngomongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa ngokugcweleyo. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abezombusazwe kumele betshiyane lomkhuba wokuthukana ngesikhathi sokhetho ukuze kwenqatshelwe udlakela. IZPP ithi ukuhlambazana emikhankasweni ngokunye okubangela udlame oluba khona nxa sokuyiwa kukhetho. Okwamanje amabandla atshiyeneyo aphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi abantu abangaba kumashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% besaba ukwehlelwa ludlakela ngesikhathi sokhetho. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko.
Kujwayelekile ukuthi emhlanganweni kukhulunywe imbiko ethuka abanye. Thina njengeZPP sithi thina ngenye indlela enza ukuthi udlakela lezombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Ukuthethisana lokhu ungasipha umzekeliso ukuthi ukhuluma ngani? Ungabe ukhuluma la lokhu abathi nxa bekhuluma bethi ipasi ngozibani, phansi ngozibani, ungasichazisela khonapho?
Amazwi lawa awokuthethisa, siyasibona ukuthi kulabanye abantu abathethiswa ngalokho abayikho khona, abazelwe ebeyikho khona. Kube njalo lamabala asetshenziswa nxa kukhulunywa ngabanye abantu. Uyakhumbula wena ukuthi kunyanga kumbe iminyaka ethile kube kwakhulunywa nge-gamatox. Sonke siyakwazi ukuthi i-gamatox ubungumuthi obubulala izinanakazana. So nxa umuntu esefananiswa nesinanakazana kuba nzima ukuthi kube lokuhloniphana. Ekuqineni kuza kuba lokulwisana ngoba umuntu esithi mina ansosinanakazana. Njalo njengalo amazwi wakhulumayo ngoba ungangena kulokho kwakusenzakala eini kukhulunywa ngophansi lozibani. Uphansi lozibani wayesitsho ukuthi lomuntu kufanele afe anje. Mina ukuzwisisa kwami ngibona ngilandela imbali yelizwe. So angiboni ukuthi kungasithuthukisa njengesizwe ukuthi siqhubekele phambili sisithi phansi lozibani. Ngibona ingani ngamazwi athuka abanye abantu.
Ukuthethisana lokujikelana amazwi aqatha okhuluma ngakho lokhu kungaqedwa njani? Mhlawumbe kudingeki yini inhlanganiso ezifana leyenu, inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziqhube imfundiso?
Imikhankaso yiyo yona le esiqalise ngayo ukuthi sithi thina asidingeni indlela zokwabela ukuba khona kudlakela ngoba yinto singayenza njengesizwe seZimbabwe. Kodwa lapha sithi thina sicela umongameli ukuthi athathe lelo nyathelo lakuqala ukuthi ngibuse abasakhulayo bezane PF ububi bodlakela bezombusazwe.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project. Ukungena kukamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai enkundleni yamalunga ezanu PF alwela isikhundla sikamongameli Mugabe yinto ebinganakanelwa njalo ebikwayisicunule ixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo yena okucele eliphikisana lelikamnangagwa ele-G40 umangalise abanengi ngeviki edluleyo eze ethi uSekeramai nguye olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe nxa uMugabe engasekho esikhundleni lesi. Esikhathini sonke lesi inengi belicabangela ukuthi uMoyo leqembu lakhe bebefuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye umongameli. Kodwa kukhanya kungasenjalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ubungcono mina angibuboni phakathi kukaSekeramai loMnangagwa nxa ngibaqathanisa iloba lo omunye engudokotela wezempilakahle omunye eyiloya kodwa ngingasigayela imbali zabo thola ukuthi bonke nje sebaba ngominister of state security kumbe minister of defence. So nxa ubabomonxa ekukhangela ngelihlo lokuthi ngubani oyenelisa ukumisana loMnangagwa. Ebengamisana sibili ngoba uSekeramai leso oba uminister of state security oba uminister of defence. So ngalelo lihlo sibili uyanelisa ukumisana loMnangagwa. Kodwa nje ngomcabango lokuba ngumuntu wokuthula lokuba ngumuntu wombono angiboni sibili ukuthi singadinga njalo umuntu ongasela maqhinga njengoSekeramai. Into zithule kakhulu kodwa sondoda nje sinika igunya ukuthi singaye phambili njengelizwe.
Ve kulokucabangela Nkomo ukuthi iqembu le-G40 lifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye othatha intambo kumongameli Mugabe. Kodwa uMoyo sekhuluma ngoSekeramai kungaba kukhombisa na ukuthi uGrace Mugabe kasekho kumncintiswano wesikhundla sikaMugabe.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzezane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene. Kungaba yindlela yokuthi abantu bonke bekhangele uSekeramai kukanti vele injongo yangkhona yokuthi bengenise uGrace Mugabe. So kungabe liqhinga elinjalo lokuthi bazame ukufihla ukubana abantu bakhangele bebajongelele uSekeramai kukanti vele injongo yabo kuyabe ukuthi bengenise uGrace. So angiboni ukuthi kusho kutshengisela ukuthi uGrace usephande njengoba sikwazi iZimbabwean politics yatshintsha every 24 hours.
Umgabe nangokwakhe umbona ewathatha njani amazwi kaMoyo?
Hawu Mugabe uzazithulela xa sikhala esikhathini esiningi yena uyekela nje kube ngani kuba le confusion azithulele nje ngoba befunda ifaction eqinileyo mbehlangothi eqinileyo libe weak ingaqina kakhulu uyalekela libe weak eli weak liqiniswe mbijani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umthethwandaba kumele uvumele izibotsha zonke elizweni ukuvota kukhetho oluzayo ngoba isisekelo sombuso sikuvumela lokhu. Ibandla leli lethu leyinkuthazo le ngemva kokuba amalunga alo amathathu ayizibotshwa ecele idalele High Court ukuthi libambe iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuwavumela ukuvota. Abathathu laba nguYvonne Musarurwa, uTungamirai Madzokere, loLasti Mayengama. Sixoxelo meli webhinga North edalele ephalamende olilunga le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
ngokubona kwami ngaphandle kokubona idale libe lidale elingasodale lomthetho ngikhangelele ukuthi oyivodlabona simayengahama bazaphumelela kulolo daba abalufake ngase High Court. Isizathu kuyikuthi i-constitution yethu entsha yona esungulwe ngo-2013 singayicubungula ku-section 67 iyanika amalungelo kumuntu wonke kusizalwane sonke eseZimbabwe. Iyanika amalungelo okubana bevunyelwe ukuthi bevote, bevunyelwe ukuthi bevotele. Singakhangela njalo ku-schedule number 4 ye-constitution yona leyo, lapho okungani khona kufakiwe imithetho ngimgoqo engabe isitsho ukuthi ongavunyelwa ukuvota ngumuntu onjani. Siyathola ukuthi-ke abasejele izibotshwa ezisejele kazifakwanga phakathina kwalabo abangavunyelwa ukuvota.
Lolu ludaba eliyake linakane yini mhlonitshwa ukukhuluma ngalo logatsha lweZimbabwe Electoral Commission?
Thina njengamalunga ephalamende asizake sikuthathe ukuthi kufuzile ukuthi ngabe singaxoxa ngakho ngenxa yokuthi umthetho phela usobala. Okukhangelelweyo ukuthi uma umthetho uthe wabasobala njengalokhu i-constitution yeZimbabwe isitho, kuqakathekile ukuthi labo abaphiwe umlandu wokuthi beyisebenze bewasebenze lawo malungelo bekwenze kube njalo. Ngakho-ke kuyabe kungasafuni ukuthi idale lephaliyamende libe yilo eliyaxoxa ngakho, ngoba kuvele kukhona idale lephaliyamende owalumsebenzi kulungisa umthetho. Umthetho sowalungiswa, umthetho usukhona osukusele kubana-ke labo abaphiwe lowo mlandu bewugcwalisile.
Umnumzana Prince Dubeko Sifanda umela iBinga North edale lephalamende. Kengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Ye, ningalithona njani izulu kwandaba? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili ngodaba lokukhulisa abantwana emazweni. Lapha ke ngilo mnumzana Khanyisani Mdaweni, kuzobuya ke lo Sakhile Liline ukhona ngale ke kwele Botswana. Ubaba Sibanda yena ukhona ngale ke eJohannesburg.
Sana ungifakalo inkazana, kumele ubathithe okufana nawo kwenzela ukuthi phambili uma sofika kuyahlupha. Kuhluphe sibili ekwazi ukuthi sasalala ngendlela efana nayo. Kuye baba-right abantwana babuyele baqonde nta njengoba lathi sikhulile. Ungabatotoza lawo ubatotoza ubayekeleli bazawuyangisa futhi bakuyangisa wena futhi mama phakathi kwabantu ngelinye ilanga suthe wahlangana lawo.
Yes, Sibanda, wena nxa usubonile khonapho ukuthi umntwana ufuna umthetho othize, asithi umthetho bani kumbe lisiko bani ubone ngani lingabanjwa sibili lisondezwe egumeni khonapho ngkhaya?
Dube, njengoba sechazile umama uMadube, ngibona ngathi kuyiveke kahle kakhulu ukuthi umntwana ikakhulu nxa kuwukuthi usiye emakhaya ahambe ayofunda khona lokhu njengoba etsho, ayofunda akwamasiko, afunde lakhe ukuhlonipha. Ngoba ikakhulu ngapha eGoli inhlonipho kayikho shemu, ngoba ungathi udibana nomntwana, umntwana ombonayo ukuthi uyamzala ma uthi uyamkhuza avela akukhwelele ngenkalakatha yenhlamba ongakaze uyizwe nawe ongeke uze uyithuke ngisho wakho umntwana, kuba nzima kakhulu. Kodwa umntwana oya emakhaya ayelaywa kahle. Mina manje ngilo wami umntwana omncane une-3 years, ubengakwazi ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuya e-toilet. Ngihambe laye December, uye wathola umuntu omdala wamgatshwa nje kwaba kanye. Manje uyakwazi even elele ebusuku akasachama akasayenzi mix. Khona kuthana ukuhamba kwakhe ekhaya kumncedile kakhulu, ngoba manje usekwazi ukuthi noma efuna ukuya e-toilet uyakhuluma, baba sengifuna ukuya e-toilet, mama ngifuna ukuya e-toilet, uyabona. So ngibona ngathi kahle nje emakhaya isintu sisesekhona.
Yes, yawuza kakhulu-ke. Njena khonapho-ke Madube uyakhuluma lapho ba?
Ye, isintu sibi sikhona njengoba ekhuluma. Isintu sibi sikhona and kumele sivuselelwe yithi, ngoba khathesi abadala basikhulisa basifundisa zona isintu. Ngabadala sebekhulile, anytime any day bakwanisa ukusishiya bahambe. Pho sizaba isizobani isizwe esikhula siyisizwe esingela masiko? Kumele ukuthi ube lisizwe, kumele sibe yisizwe ngamasiko akho. So umlandu kithi bomama labo baba ukuthi umntwana ma ekhula umfundisa isiko lakhe. Umntwana maye khula umfundisa amasiko wakhe. Umkhulu umfundisa into ezivilayo lezinto ezingaziyo. Sikhula sasikwazi lezinto ezivilayo lezingaziyo. Umuntu omdala wangajuta ukukhuluma amanga. So pho abakhathesi laba asebenza zama human rights ba ukukhuluma umntwana ukuthi awugugula amanga. Into okumele ukuthi umntwana mhlawumbe umuntu omdala ukujuta ulamanga noma yoni la ophendulani lo muntu omdala. Awuzisi umuntu omdala ubuhlungu aza ukukhalela ungumntwana oyinkazana ngoba ungumfana. Yilisiko esikhule silayo silifundiswa emakhaya. So kathesi abadala yithi kumele sitshintshe ontanga abathathisa abantu abatsha abaningi bala bantwana for wena mtsha ngoku kumele ube kwazi ukuthi umntana wakho ungena kuyiphi indlela ungena endleleni yama-drugs nale town yokuthi eziphilise ethethisana nabadala kumbe ungena endleleni yesiko kodwa mbona engani ungamfundisa kuhle amasiko umntana wakho labantwa bakhe bakhula kuhle kube ngumuzi omuhle olenhlonipho lenqubekela phambili kungele ukukwayana nokuphinda lokhu kuphindizelana amanye amagama abuhlungu njalo umntwana kumele umfundise ugoqulini ulimi lwakhe libe yilimi lwana ukuthi nxa ekhuluma ekhipha igama abekwazi ukuthi umuntu lana abeka kuyigama umuntu igama lana leyabo uyahlala njani ngoba you cannot take back igama yabo litshele omunye umuntu ukuthi ungakhuluma inhlamba awungeke uyithathe back to you inhlamba leyani iyahlala emntwini lana ihlale for a long time umuntu ana kuzondelonela igama olikhulumileyo so abantwana kumeyesifundisa ukuthi umele umntana goqulini abe lazi igama likhuluma ukuthi kusasa sogama elizamhlupha kumbe igama elizanenza njani ukuba lo muntu
siyakuzwa kakhulu ke Madube isikhathi sesihambile ye ilanga selitshonile lesibili sokusebusuku kancane kuphetha khonapho ke emdaweni amafitshane sibili wabo
kuye kwafika intombazanyana encane enhle kakhulu yazi kungizwise ubuhlungu kakhulu lokhane ngibonileyo intombazana enye encane izothenga ugwayi hhayi ukuthi ithunyiwe izozithengela yona ugwayi ngabuza kulo mama lo mama lo ngwaseplant ngambuza ngathi lo ntombazana lo uyabhema wathi lo ntombazana lo uyabhema and ngumntwana omncane kakhulu ngambuza ukuthi uneminyaka emingaki wangitshela wathi uneminyaka engu-17 ngiyakubuza ukuthi kuba bengumntwana okhulele ekhaya esintwini angayenza yini
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Khanyisani Mdaweni Sibanda yena ohlala eJohannesburg ngiphinde njalo ngibonge unkosikazi Sakhile Liline ohlala khonangale eBotswana uMadube Phela lingadinwa lakusasa Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Kilani
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Udibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngizabe ngixoxa losakhulayo umnumzana James Brown ofunda ngasempopoma high school ngizabe ngixoxa laye mayelana ngale curriculum eyasungulwa ngomnyaka odlule sifuna ukuzwa ukuthi bona bayibona njani njalo balasi isifiso naso kuletha utshintsho kule curriculum ngiyakwamukela kuhlelo Brown masixoxeni awungitshele ke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngale curriculum
ya yona icurriculum leyi ngangikhangele mina bonke abantu baneziphiwo ezijiyileyo bakhona abanye abathi esikolo bona babengaphiwanga ukuthi befunde kwelinye icele lathi nxa sikhangele mbonani total waste of time because right now thinezi Zimbabwe sehlile kanje nalawo ama-subject akhona sehlile ukuthi kwanise uthithina nje abantwana besikolo siwapase but nxa sowungezelele ezinye izinto ile it's a load on top of another load so yindlela eyibona ngayo i-curriculum le
njengoba kule curriculum selingafundiswa izinye izifundo ezifana labo maths noma iscience kusetshenziswa ulwimi lukamama lokho sekuletha umehluko na emfundweni zenu
hayi lokhu vele lokhu ulimi lukamama nxa sifunda vele silifundile ezindlini lokuthi esikolo imaths sifunda ngesindebele bonani sokuyikubulala futhi indlisho nala ezi-subject ngoba imaths nxa izafunda ngesindebele imaths nxa ingafunda ngesikhiwa at least just as promote indlisho nala ezi-subject on its own so hayi umfundi ezimayimethi ngolimi lukamama lokhu mina ngikubona kumeda
lapho usixoxela nje lamajidalisi esikolweni bona bathi bayibona njani i-curriculum lelo
hayi abanye ukuthi besingakwanisa ukuthi sihlale phansi sesixoxe nje njengabantu abesikolo
ababalisi-ke bona bathini
ababalisi bona akucathi ngoba bona vele ngaze bekuzonde bayakuthanda akuthinthi lutho nxa sewuthaa sikhona sikhona
indlela abayifundisa ngayo-ke isilethule umehluko na
hayi
I saw ngoba then ikhatha ukona sesiphelela ukukhona ukho kunye okwenziwayo kuno uthina sikhiphe isikole lezo so vele so nambona total waste of time mina sayidinda mabona ukusiza ngalutho ukuthi ukuthi isikhathi ngoba isikhathi sonke enyane ngidida ngesikole awuthi anyabala ngiselebra ngathiwa kungcono because mina vele right now ngifundele ukuthi ngifase ngitshele umsebenzi angifundele ukuthi ngitshona ngidida mbe wazi ukugida
manje mfana kithi kuyini okumele kwenzeke ukuze lina liqale ukubona ngani seliyaqala ukufunda ngasesikole
hayi thina mbonani nje iminithi la imele isinedinge ngezelela ababalisi ngoba ungakhaya i-ratio karesi yababalisi and ababalisi abasasiniki i-attention eningi ngoba sesibaningi kakhulu izikole so iminithi ingakwanisa ukuthi siyakhele ezinye izikole at least la ababalisi bengabi overloaded la umbalisi uzakwanisa yena lisithi i-full attention myself
hayi ngiyabonga Brown uthi ngibambe umlomo balale ngiphinde ngaba lethuba lokuxoxa lo munye osakhulayo ofunda ngaseLuveve High School umnumzana Payton Sibanda ngale ndaba vele yena uvumelana lombono ka Brown esithi yena ubona ngani akafundi lutho esikolweni ngenxa yale curriculum enye into ephathwe kuhlelo lolu yilesikhalo esiphathwe ngu Brown esithi ama class abasegcwala kakhulu ngeviki ezayo sizabe siyiphatha indaba leyo labanye abafundi lababalisi abalesi ifiso sokuba ngumunye ozaba kuhlelo lolu lingasabi ukusibhalela umlayezo lokukhasi lethu ele Facebook elingaphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele ngiyaphinda VOA Ndebele noma lingasithumezela umlayezo lo ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 ngiyaphinda 001 202 465 0318 bafethu isikhathi sethu leyo ngumangoyi Brown ngiyazi vele eish mfethu ubulasi isifiso sokukhuluma enyinto kodwa hayi ngiyaphinda buti isikhathi sesiphelile balaleli olevalelisayo ngomike hobe belimamele uhlelo lwabasakhulayo masidibane ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Mike ke singene esontweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
yelani ngiyakukela abalaleli bethu ngiyabonga kakhulu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
namhlanje bengifuna ukukhangela indaba ekhulisa amaKristu njalo indaba abantu abaningi abayikhangeleyo lokhu kuyikuzila ukudla lokuthandaza ukuthi kathi khona vele kusinceda njani njalo kwenziwa njani ngasikhangela umbhalo uIsaiah 58 iverse inga 5 iqhubekisehla isiyaphansi siyathola lapha uNkulunkulu ekhuluma esithi yikuphi ukuzila ukudla lomthandazo engudingayo na uverse ka 6 sithi yona nilibizele ukuthi lizile njalo lithandaze ukuze likhulule labo ababothiweyo ngendlela engafanelanga njalo line ukuncindezela abalisebenzelayo libaphathe ngendlela efaneleyo njalo labelane ukudla kwenda labo abalambileyo lamukele izihambi ezindini zenu njalo linike impahla zokwembesa kulabo abazidingayo lingasifihli kuzihlobo zenu ezidinga uncedo ngifuna ukukhangela lindaba yokuzila ukudla ukuthi okokuqala ukuzila ukudla kuyindlela eyokuthandaza kuNkulunkulu abantu abaningi babecabanga ukuthi nxa umuntu ezila ukudla ethandaza yinto etshintsha uNkulunkulu akutshintshi isimo sikaNkulunkulu kodwa kutshintsha thina esiyabe sithandaza sizilela into esiyabe siyicela kuye uNkulunkulu ngakho kuqakathekile ukuthi njalo abantu benanzelele ukuthi yena ngokwakhe uJesu wangena esikhathini sokuthi azile azincethe ukudla lapho ethanda lokhu sikunanzelela laphana ezehambe kwamalanga amaningi alithumi lane ethandaza ezincutsha ukudla senzele ukuthi uNkulunkulu amsize ukuze aqalise intshumayelo yakhe. Siyabona ukuthi abantu abaningi bazibuza ukuthi kadingisi la ngithandaze ngizile ukudla njalo ngithandaze nxa sokunjani. Isikhathi esiningi sibona ukuthi nxa kule ndaba enkulu kakhulu oyibona ukuthi dinga uNkulunkulu ukuthi akusize kuyo. Siyasinanzela kumbe nxa sithandazela ilizwe lethu kumbe sithandazela amadolobho ethu lezicinki lezi esiphila kizo, kuyadingakala ukuthi ubeke ilanga elomthandazo njalo lokuzila ukudla. Lokhuyana kuyatshengisela kuNkulunkulu ukuthi uzimisele, njalo kwesibili kuyakuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho, kuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Njalapha bengifuna ukungezelela ukuthi nalabo amadokotela nabanye abakwaziyo bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyelapha umzimba, singabali into eyenzakala emkhathini nxa uthandaza. Ngakho-ke nalaphana uzila uzincutsha ukudla kuyayenza ukuthi uNkulunkulu akhangele indaba yakho ngelihlo lokuthi hhayi abantu laba bazimisele. Singakhangela kuTestamente elidala abantu babeze bezithela umlotha abanye umuntu ahambe engcolile kukhanti hhayi uyazila. Kodwa singabala kuTestamente elitsha sibona uJesu esixwayisa ukuthi loku uzile uzincutsha ukudla akumelanga umakhelwane wakho abekwazi, kumele ukwenze kwaziwe nguwe laye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi sasinanzelela ukuthi abafundi bakaJesu sabafica kulesigaba lapho abaficakala khona bezama ukukhipha imoya emibi sehluleka. UJesu wasesithi kibo, le imoya enje iphuma ngokuzila ukudla langomthandazo. Abaningi bababuza ukuthi manje kufunakala amalanga amangaki ukuze umuntu azincutshe ukudla, njalo uzincutsha njani? Singakhangela uDaniel, simbona ezincutsha ukudla esidla izithelo kuphela, eziphilela ngezithelo, engadli inyama, engadli lokho okunye. Kungaba ngenye indlela uzincutsha ngakho ukudla. Ikanti abanye bajale ukuthatha amalanga amathathu umuntu ezincutshe ukudla, ikanti abanye njalo bayathatha amalanga alithumi lambili. Kuba nobufakazi obuningi ukuthi uNkulunkulu uyakusiza-ke ngenza njalo. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi loba abafundisi belithandazela emabandleni lokusiya komunye umuntu akuthandazele, kodwa kuqakathekile ukuthi la ufunda ukuzincutsha ukudla uzithandazele ukwenzela ukuthi umumo wakho ujinge.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga. Sifuna ukuthandazela abagulayo labafuna ukukhuthazeka emoyeni, labafuna ukuthatha isinqumo sokuthi umthethi ngizathatha isikhathi ngezithandazelo. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abagulayo abasezibhedlela, sithandazela abaphakathi bobuhlungu emzimbeni, sithandazela njalo abazizwa behlukuzekile bedangalile. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba uNkulunkulu bakhuthaze, ubavuselele, ubathulise, ubasilise. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nabalaleli, sibongile ukusilalela.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silofundisi uSenisibanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the Big Animal egqiba uhlelo lwethu lanamhlanje ngengoma emnandi uthi yena uNkulunkulu wami. Ayike singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela ngaphambilini kokhetho. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo unguntungameli Nkomo Lila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.